Amanye amakhansili lezinye ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna ukubhadalwa imisebenzi yazo ngedola leMelika lona lingasavunyelwa ukusetshenziswa phansi komthetho owasungulwa kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Uhulumende uthi uzethula imali entsha isilinganiso se-$2 le-$5 ngeviki ezayo ngesikhathi abanye osomabhizimusi besithi bafuna ukubhadalwa ngedola leMelika. Abanye bathi imbiko kasibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja eyokuthi kule mali entsha ezethulwa iphikisana lekamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi akula mali entsha ezayo. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi abantu abazwisisi okwenzakalayo lapha.
Kanti nxa abantu besithi kuyaphikiswana angizwisisi ukuthi abantu bathini bathoni ngoba ugavena yena kuqala wayethe khona uzaletha imali yensimbi ama-coins ama-$2. Okwakhathesi nje usegcizelele nje ukuthi loba nxa ikhona ama-insimbi zikhona amaphepha abekhona ayi-$2 layi-$5.
Ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvumela uZulu asebenzise idola leMelika ekuthengeni impahla kumbe kuhlawula izikwelede kutshengisa ukwehluleka kukahulumende osevuma ukuthi inhlelo zakhe ziyizeleze. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi akulamthetho olandelwa nguhulumende nangokwakhe.
Uhulumende umthetho wawubeka wa-announce kuphela ukuthi sokulomthetho kodwa esikunanzelelayo lapha thina eZimbabwe ukuthi labo bawubeka nje kodwa ukuthi bawubekile kodwa kabawulandeli. Ungakhangela kulabangani bethu abarenta izindlu kumbe ama-business ama-ministers babhadalisa ngama-US dollars.
Umhlanga uqhubekele phambili esithi esinye isizathu esabangela ukusetshenziswa kwedola leMelika yikuthi uhulumende wayesesehluleka ukubhadala iholo lezisebenzi zakhe ngemali yonale.
Kodwa okuvele kwahlupha ukuthi singasebenzisi i-USA i-government ingafuni ukubhadala izisebenzi zayo ngama-USA kodwa bekwazi ukuthi hayi impilo yethu vele sokukhulunywa ngama-USA. Lapha bazama nje ukuvika nje ngomunwe ukuthi bethi hayi asifuni umuntu osebenzisa ama-USA esenzela ukuthi izisebenzi zama-civil servant labodokotela labogqweta bengatshaji ngama-USA kodwa bona vele baqhubeka beshaja ngama-USA. Ungakhangela noma ifuel bayikhweza nsuku zonke belandele ukuthi namhla i-USA ithi malini.
Edolobheni le-Victoria Falls okwande abantu abavela kwamanye amazwe izisebenzi zihola ngedola leMelika kodwa isakhamuzi saleli dolobho umnumzana Ephias Mambume uthi kule migoqo eminenginengi.
Kulama-companies athile athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar kodwa kulama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yonale evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdrawa imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyiwithdrawe kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bese sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle. Amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga nge-force kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe ne-rate yabe ikhona ngalelo langa.
UMambume uthi zikhona izitolo ezilokhu zisemukela idola leMelika edolobheni leli.
Kulama-companies athile athola imvumo yokuthi baholise izisebenzi zabo nge-US dollar kodwa kulama-conditions angekho favorable afakwe ku-permission yonale evela ku-RBZ. Ama-conditions afana lokuthi awukwanisi ukuwithdrawa imali yakho ingafakwa ku-nostro account yesisebenzi. Isisebenzi sayo singakwanisi ukuthi siyifinyelele siyiwithdrawe kuyimali. Kuthiwa kufuze uyithengise e-bank nxa ufuna ukuyisebenzisa. Uyayithengisa i-forex yakho bese sebekunika i-bond. Njalo kufuze imali naleyo oyakuyiholile uyisebenzise uyidle amalanga angu-30 engakadluli. Ungadlulisa 30 days sebeyithenga ngeforce kumbe esingathi mandatory liquidation ukuthi ibhenki yabe isikutshintshela ithathe i-forex yakho ikunike imali eZimbabwe ngerate yabe ikhona ngalelo langa.
Ezinye ingcwethi ezigcumula ezomnotho zithi okungaphathisa ilizwe ukuthi lisebenzise irandi lakwele South Africa.